Mahlabe Zulu, Zulu kandaba, labantu bonke beZimbabwe kakhulu abeBhoso iHighlander uMantengwane, sikhalalani thina abeMDC Alliance. UPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhala lani esithi uMaphepha ethi indoda emadodeni ebidlala umdlalo waze wafika endaweni zonke zomhlaba. Umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora, esocializer labantu bonke, waze wafika lapho wathungamela khona ithimu yelizwe lonke iHighlander iBhoso. Ngalokho sithi kalale ngokuthula abakodawo oJamela ovodloza, sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu. Kungani inkosi ingalipha ukuthula, ikhale ngithemba ngoba ujaha uMaphepha uCharles usebenzile. Kungani elale ngokuthula, size sihlangane lapho esizahlangana khona.